Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 21 kuLwezi 2020 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
abantu kabalaleli abavumi ukuthi kulomkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus yikho bahamba nje besenza intando yabo begqoka amamaski lengentanyeni.
Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ababanjwe iCOVID-19 kuleli izolo okukhweze inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo laya ku-9120.
Ufana nokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende.
Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo, abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usungula uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhaza. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi phose amahlanu 48 ngabakubulawayo. Abangamachumi amabili lanye ngabe Matabeleland North. Isigaba seMashonaland East leseMashonaland West zona zilomuntu oyedwa ngendawo kuthi iMaswingo yona ilabantu abathathu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangamachumi amathathu lanye njalo abafunyanwe sebepholile. Inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selifike ku-9120 kuthi asebephephile bona sebengu-8229. Asebebhubhile bangamakhulu edlula amabili 265 kuthi abalokhu begula bangamakhulu edlula ayisithupha 626. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezinsuku ngenani lababulawa yilo mkhuhlane kanye labafunyanwa belawo. Kusukela mhlaka 1 kulinyanga sokubhubhe abalitshumi lasithupha kuleli dolobho njalo kwafunyanwa abangamakhulu phose amathathu 281 velawo lomkhuhlane. IMatabeleland North leMatabeleland South lazo ziyalandela. Umgcini sihlalo wezempilakahle kukhansili yakobulawayo ukhansila Sinikiwe Mutanda utshelele umsakazo izolo ukuthi okwenza umkhuhlane we-coronavirus uhlasele ngamandla kuleli dolobho ikuthi abantu abaningi abagqoki amamaski kanti njalo abanye bajonela emabhawa lasemashabhini lapho abaminyana khona. Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi okusungula imisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukuthukulula amagagasi lokugxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe abanye bathi kababoni amankampani la evika indaba ezicothoza uhulumende ngoba wonke alobudlelwano lebandla lesano PF. Amankampani la abalisa irusunongoko media iyona ebikwa ingebutho iakhesia media elunga lezanu PF uSharon Mugabe. Ichannel Zimbabwe eka Happyson Muchechetere yena owake wasebenzela umsakazo weZBC. Ifeto Communication ebikwa layo ilobudlelwano lebutho lanxa nje abanikazi bayo bekulandula lokhu kanye leJester Media ephephandaba leDaily News. Ilanxa iphephandaba leli lisithi lizimele kulesicukuthwana seZANU PF esibikwa silesabelo kulo. Amankampani ancitshwe amalayisensi agoqela ekamnumzana Trevor Ncube e-Alpha Media Holdings yona edinda amaphepha azimeleyo abalisa ele-Newsday, ele-Standard kanye le-Independent. Inkampani yelunga leZANU PF umnumzana Supermandi Wanzira i-ABC Communications layo incitshiwe. Sixoxele ngcwethi kwezokusakaza umnumzana Zenzele Ndebele.
Isikhathi esiningi eZimbabwe ungabona uhulumende esithi senze ulutho kumele udingisise ukuthi kambe ulutho lolwalwenzileyo unceda uZulu kumbe uyazivikela yena. So singakhangela into yamalayisensi leyi ye banikiwe abantu amalayisensi amankampani ayi 6 kodwa ungadingisisa uzathola ukuthi amankampani lawa alakho lokwenza lo hulumende ngabantu abangabangane bakahulumende, ngabantu abasebenzela uhulumende, ngabantu abake basebenzela uhulumende. Sesike sezwa ke lapho kuthiwa amanye amamisakazo leyi yabanikazi bakhona sibili aboqobo ngamasotsha, bakhona abantu ababesebenzela iZBC asebetholile amalayisensi lawa. So kuyadanisa ukuthi khona ngesikhathi uhulumende sithi uyanika abantu amalayisensi ufana lokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende. But okunye futhi ungakhangela ukuthi labantu abanjalo boTrevor oSupermandi Wanzira akade bekhangelelwe ukuthi bangathola amalayisensi la kodwa abatholanga, okutshengisela ukuthi babonakala njengabantu abangamsupportiyo uhulumende ngokupheleleyo.
Uhulumende uthi inyathelo leli liveza sobala ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo esingathi idemokhrasi kanye lokuthukulula amagagasi. Uthini ngalokho?
IZimbabwe sineminyaka phose ama 40 years yathola uzibuse ilokho ile license eyohane yilo msakazo oyi-1 owe-television iZBC. So ukuthi kona ngo-2020 sikhanya sesiloku sikhuluma ngamalayisensi into eyangisayo. So layo uhulumende kubonile ukuthi usadak even umhlaba wonke iZimbabwe ngamanye amazwe akade sesalele engela misakazo. Kodwa-ke okudanisayo ukuthi kasanikanga imisakazo leyi ebantwini abazimeleyo. Unike imsakazo ebantwini abalokwenza lohulumende, abalama-links lohulumende, okufana lokuthi unike iZBC amalayisensi ayi-6.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokusakaza. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule yena othi abantu bahlezi bekhonona njalo nje lanxa uhulumende engaze enze okuhle.
Ungamangali lokho okukhulunywa ngabantu bethi hayi bayakhala bethi amankampani adlelana leZANU PF lani. Ngithole i-America khona ngale abanye bathi i-CNN iyabe idlelana lamademokrati. Langathi ungahamba kwapho amazwe uzazwa amaphephandaba ukuthi amaphephandaba kulama independent papers. Akula ma independent papers kade sinkomo ngokukhuluma kwabantu. Ngoba even la maphepha uyabona ma independent papers la ayabe ekhuluma vele sekelana lama opposition parties. Ubonthi baqhubi agenda ye opposition. Ukukhanya nje akusoze kuselakale ukukhuluma kunjalo nkomo. But sike sishwele ubuthongo ngakonoko. Hayi umsebenza wokhamba nkomo. Okuyizinto akazenzakale. Khangela okwenzakalana lase America nkomo. Ubonthi ukukhala kwabantu vele kuze kuphele. Abantu babekhala abanye befuna ukuthi ngalokho. Bona abantu abanjalo bengeke abangaphumelelanga amakampani abangatholanga ama license yibo abakhala abakhuluma kubi kodwa ke into enhle ukuthi amakampanis la amakampanis eZimbabwe amaZimbabweni amele aqhubu umsebenzi nalo siyabongela ngakhona okukhande ukhande kodwa abantu bonke basozwe suthiseke njengakhona oko
umnumzana belief kaule lilunga lezano PF umnumzana Donald Trump Jr. oyindodana kamongameli weMelika usehlaselwe ngomkhuhlane weCOVID-19 laye njengoyise. Kodwa uTrump Jr. uthi usesimeni esihle. Amazwi yakhe agcizelelwe nguyise umongameli Trump namuhla yena owake wahlaselwa laye ngumkhuhlane lo kumaviki ambalwa edluleyo.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala kuvembula.
Kwenze maphandleni lamhlanje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usekhuthaze izakhamizi ukuthi ziqakathekise ukudibhisa inkomo ukuze zilondolozeke. UMohati wethule amazwi la izolo ekusungulweni kohlelo lokulwisana lemikhaza olwe-National Tick Grease esigabeni seBhengo eGwanda South. Kubika u-Albert Ncube.
UMohati uthe eminye imikhuhlane enkomo efana le-genital disease yabuya elizweni ngesikhathi abamhlophe bethenga inkomo kwamanye amazwe beziletha kuleli kungakho urhulumente sebona kufanele ukuthi alwisane lokufa kwazo elizweni lonke jikelele.
It is unfortunate that our former colonizers imported cattle from Kenya and Tanzania in the year 1901.
Kulusizi ukuthi abamhlophe bezama ukwengeza inani lenkomo kuleli bayingenisa inkomo zeKenya leTanzania ngomnyaka ka-1901 bengazi ukuthi sebetheze olulenkume ngoba zabuya lo mkhuhlane we-genital disease.
Uthi urhulumente uzakhipha imali engange-500 million ezathenga imithi okubulala imikhaza efana le-tick grease ukuze uzulu engalahlekelwa yinotho yakhe.
Alisoze likhiphe loba isenti nje lolu luhlelo lukamongameli lokusiza abalimi.
Izakhamizi zeGwanda South ziveze ukujabula ngalolu hlelo zisithi kuzalondoloza inkomo zabo. Kuthi umnumzana Makhosini Ndlovu izakhamuzi sefumukwe.
Inkomo zethu seziyakwalo ncedo ngoba thina sesihlulwa zinkomo sezisifa ngemkhuhlane.
Unkosikazi Viola Ndlovu izakhamuzi seBhengo uthi uthemba ukuthi lolu hlelo alisoze lwaba yize njengezinye iy'nhlelo zikahulumente.
Siyakubongela kangathi ngakuyabuya kuphumelele kube yinto ephumelelayo. Hayi inkomo iziqakathekile sini ngoba yikho esiphila ngakho thina.
Ngaphandle kwedubo lwemkhaza umlisa umnumzana Nagalo Makhurane owayematulungundu uthi izakhamizi emangweni wenduna umathe zibhekane lodubo lwamadlelo kanye lamanzi.
Mar arien khonapha komathe uchief yokutoya khona lethabawula kulalawona amazwi ukuthi iyonatha lokhu kwaba ne-disaster yamadami naleyana kukathini.
Olunodubo oluhlangana lezakhamizi kulumango yokutshontshwa kwezifuyo ngamasela uje umnumzana Mahlambezi Ncube.
Abathathi nje beza kutho kuye sithi siyakhuluma ngempahla zethu babe lathi esitilinini ngokuthi bona basebethile ngathi bethe ngamaloya.
Umnumzana Kilon Lovo izakhamuzi seBhengo uthi bathembele kulezi nkomo ukuziphilisa lemuli zabo.
Sengi-67 years sasesumuntu engathenga ukuthi ngaqala lawo nje kuzongiqala sengiyimphile ngiphile enkomeni.
Induna zezansi emandebeleni zinikezwe inkunzi ukuze ziyethuthukisa ukwanda kwenkomo ezigabeni zabo. Inethelo elamukelwe induna uMarubi weSilonga.
Ngiyabonga lo msebenzi othe wayenzakala lapha owanamhlanje ukuthi isize ezinkomeni kanye le nkunzi lesiye sazithola phakathi nakwale indawo.
Umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi ugatsha lwakhe luzathuthukisa ezomnotho kuleli ngokuba nokuthi uzulu emaphandleni ulima izilimo ezihambelana lomumo omkhathi kuleyo ndawo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseBhengo eManama ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosazana Sithemba Kuyenyoni, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party. Sicubungula inhlelo ezithiyeneyo zaleli bandla ngemva kokuthi bayiqondisa indlela igama elithi Magwegwe elalilotshwe ngayo esitishini samapholisa kuleyo ndawo.
Sitshintshiwe kwabhalwa kuhle leli bala kuningi eselakufezayo
uyaphumelela and usazophumelela kathesi kuze kule bhakane enyama endlovu ngivule khona mzele khane ebhakane enyama endlovu ngubhale nyama yithovu abasivumele singene emahofisini ethu sizisebenzele emahofisini ethu
nxa ukhuluma ngokungena lapha emahofisini ungathi ludubo olumemethekileyo yini
leli kindebele ngabafazi ngoba bengashiwo amandebele mina nginje ngikhuluma isindebele kodwa ngiyeke ngihambe ngiyengena ehofisini esebhinga akusebenzi umuntu ofisini yeplant usebenze umuntu olikhalanga ehofisini ayigqisenze umuntu olivenda noma ungithuthu njalo njalo
abesifazana bemandebeleni bengabe bephethwe okwehlukileyo yini kulabesifazana bakwezinye izigaba zelizwe amathuba afanana yini kusukisela kumantombazana amancinyana
amathuba vele awafanani kathesi sibonilela kwakuthi abasponsiwe nokuthi abasponswa yini ukuthi beyefundela imisebenzi ethile thina simayeli ngoba sibone umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathi south sabona umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathi north kodwa akukhona amantombazana esindebeleni okumele ukuthi ngabe yibo abangenileyo kulezo sikhundla umkhulule ndlela osiphetheyo ngendlela obandlulula ngakhona thina sise sithenjini laye singabe njengkulu evele iphatha ngesandla sokunqele saba abangwane esishoneni ngabe ndlula encane abawumele kwenje izankefu ezasetshenzwa ngumfazi omdala
abanye bathi ibandla lakho lilenkethabechabi ungathini ngabo liyathola yini uxhaso ebantwini abavela ezigabeni zemathebeleland kumbe babuya kuphela nxaso kulenkinga
xhaso siyalithola ebantwini bakithi kodwa abantu bakithi ngendlela ukuthi vele nokho bafaka uvalo negugrawundi abantu bakithi abasakwanisi ukuthi bephumele egcizweni besisapho lokuthi abanye abakithi esindebeleni abadlayo kuzani PF abaphethe ikheva yiko abahamba bethi ya ningavele nilalele izinto lezi kuyavuka futhi khonkhani thina inyoka eyiye enkulu esesilayo ngabantu bakithi abadlayo kuzani PF abayiko abapha izizindi amashona kukana esizini lesihlale emakhaya
leyo-ke kuyingxoxo lonkosazana Sithemba Kuyenyoni isiphathamandla senhlanganiso yemthwakazi Republic Party obekhuluma imbono yebandla lakhe hathi e-Studio 7 sixoxa naye esetsholotsho asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo linami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC
Siyabonga Sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
elingana litshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lodokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi kwezempilakahle sixoxa ngodaba lwegciwane eselikhathazile ele coronavirus Uwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Yebo baba, ninjani namahlabe zulu?
Ungasitshela ukuthi uyavumelana lembono yamapholisa na ethi yona kukhanya abaningi abasalandeli imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bengagqoka ama-mask besondelelana lokunye okunjalo. Sokubhakile yini lokho?
Mina ngiyavumelana la amapholisa sibili abantu kabalaleli njalo bakhanya kaba abavumi ukuthi kulo mkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus. Yiko bahamba nje besenza intando yabo begqoka amamaski elengentanyeni abavala amakhala uyathola bekhuluma bebabili kumbe bathengiselana izinto bevula amakhala bekhuluma khonabo bephefumulelana eduze yikho amapholisa akhuluma iqiniso sibili lokhu kuyingozi embi
sike sabona ukukhuthaza uZulu enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi alimuke ukubana igciwane leli ele coronavirus lokhu lisamemetheka likhona elizweni ungasitshela ukuthi kulomehluko yini kathesi ungawuqathanisa lamaviki amalutshwana adluleyo
kathesi kulomehluko omkhulu kakhulu ngoba kuqala ngomatshi abantu babethi bengayithola ivirus le njalo inani labo lalisiba ngaphansi bengaguli kodwa kwakathesi inani liqansa suku zonke njalo ukhanya abantu bayagula bekhwehlela sibili kwamagama abaningi betshona
siyabona ukubana inani labantu abathola igcikwane le-coronavirus esigabeni semathebheleleni kakhulu lakobulawayo likhanya lisiya liqansa kulezinye izindawo zelizwe kungakubangelwa yini lokho
inani labantu liyaqansa lapha kobulawayo njengoba uyabona ukuthi e-South Africa umkhuhlane lo ubambile kakhulu uvimbile yikho abantu bakithi bayabuya lapha bevele e-South Africa ngiyabona njalo kwavunyela ukuthi abantu babise izidumbu ngapha zibe bezolahlela ngapha ngibona kungabe kuyikho lokho okwenza ukuthi inani labantu liqanse kakhulu lapha kithi emathebheleleni hayi kodwa ngibona kuzaqansa kuhambe indawo zonke eZimbabwe kusuka lapha isithi sodwa esizabanjwa umkhuhlane
kambe kungaba kuliqiniso na ukuthi sokulomunye umkhakha we-coronavirus abakubiza ngokuthi i-strain ngesilungu esikhona emhlabeni jikelele okuthiwa khona i-corona yakhona ingaba ingani ilolaka kulayona le kade khona
ukukhanya kunjalo i-coronavirus le ukukhanya sitshintshile ayisabuyi ngendlela leyana esiyaziyo ngibona umzimba wayo sutshintshile kukhanya ngokuthi lokhu kubonakala abantu ngokugula abakwenzayo ukuthi hhayi iyahlasela sibili kuliqiniso njalo kwamanye amazwe khona le phethe hhayi uyafiwa sibili i-coronavirus le iyabamba kukhanya abantu kumele bananzelele ngoba nxa ibamba kanje abantu bayabeshona ngamalanga amabigula amalanga amabili amathathu shona
okokugcina ungavalelisa abalaleli
Elvalisa balaleli ngicela ukuthi lilalele into ezikhulunywayo ngoba ingozi isisanda kakhulu abaningi bazashona nxa bengalaleli.
Lo ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi kwezempilakahle ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Chris sizigqibeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa olweqembu leyamathonga amahle lona eselethu leyidlalade elitsha elilesihloko esithi ukwenda kwendoda Nango umkhokheli umkhokheli waleli qembu umcebisi Mlilo.
Ngokuzala ngisekhezi emaphaneni esigabeni sabo Bhewula ekhola engizalwa khona. Senginamadlalati awu-4 ngisebenzisana nabafowethu abafana no-Emmanuel Mlilo kanye no-Bright Mlilo. Isigilo okuqala silikhuphe 2016 kuyikuthi thina kwi-industry singene 2014.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi ulikholwa elinjani, idlozi lami kanye lethi silahlekelwe. Abangathanda ukuthenga idlalati Mlilo bangalithola njani?
Ngiyakwazi ukungithinta kule nombolo ethi 083-891-0413.
Lezo nombolo balaleli ngeza kwele South Africa. Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Besicela ukuthi lisixhase kakhulu ngokuthenga ama-original CDs. Singayingali kulaba abathengisa ngama-10 randi. Ngoba mina labana abathengisa ngama-10 randi kwelami isayidi ngabazizamelayo nalo esayidini labo. Kodwa mina ma ngithola wena uthanda umculo usuthenge yona iPhone Kong, ngisola wena kakhulu. Jabulani bantu bakithi, nanko kokudla izinamnede.
Amathonga amahle ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamatyumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe i-COVID-19 kuleli izolo, okukhweze inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo laya ku-9120. lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo. Abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usesungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhasa. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Nguntungamilinkomo.